Siyalabukela kwiStudio 7 ngensonto ziku-28 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa izitaladini baziqhubekela ngomsebenzi wabo njalo idolobho lakoBulawayo lichasisa imizamo eliyenzayo ukugcwalisa uluhlu lwezikhalazo zikahulumende lingakabasusi.
Kuthiwa register nini ama-vendors? Sikuprocess yokuba register amanasikana ama-vendors. Nge-Monday kwaso kube lama-vendors over 1,900 abasebe-registered befuna izindawo zokusebenzela. So yizinto esizenzayo.
Ugwalo lukaMnumzana Jonathan Maphenduka olusanda ukwethulwa soluqale njalo udaba lokuqunywa kwelizwe lapho isizwe sikamthokazi esifuna ukuzimela sodwa abanye bewusekela lo mbono lokho kodwa abanye bewusola.
Nxa ngikhayela lokho mina into ezingabe zifuna zikhangelelwe ukuthi uhulumende engabakhona esizweni esitsha. Yikwini okuyabe kudingakala uhulumende yenalo. Njengoba abantu abaningi abakamthokazi, izalwane zikamthokazi, abaningi baseGoli, abanye baseBotswana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa uhulumende ebenqome ukuthi lamuhla kusoze kube lomuntu othengisa izitaladini ngokungekho emthethweni elizweni, abaningi abathengisayo baziqhubekela ngomsebenzi wabo. Idolobho lakoBulawayo lithi licele ukuthi uhulumende engezelele amalanga okulungiselela abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni indawo ezintsha zokusebenzela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo, yena oqala ngokusichasisela imizamo eyenziwa yiCouncil yakhe ukugcwalisa uluhlu lwezikhalazo zikahulumente.
I-instruction kaminister ithi yona, khulumisanani lama-vending associations, livumelane on a plan of action. Sesibe le meeting labo ngomvulo lo, bengile meeting labo mina amanasika nama-vendors. Batho imibono yabo, batho insolo zabo, batho ama-concerns abo. Then kuthiwa register nini ama-vendors? Sikuprocess yokuba register amanasika nama-vendors. Nge-Monday kwaso kube lama-vendors over 1,900 abasebe-registered befuna izindawo zokusebenzela. So yizinto esizenzayo. Basebesithi bona futhi qedani kumbe phendulani izindubo ama-complaints lama-queries ama-vendors. Lokhu lakho kuyi-process ngoba okunye kwakhona kufuna i-modification ye-infrastructure ukuze behlale kuhle. Kwezindawo we need to thin inasingena ama-bays. It means labo abayabe be-extra kodwa bebevele behleli khona phana okusemthethweni. So kufanele siba-relocate somewhere ukwenzela ukuthi siphungule abantu bengazi baminyana kakhulu. Then kwathiwa khona allocate ama-vendor sites. Lokho sisawadinga lawo ma-sites lapho esizabafaka khona amanasingena ama-vendors. Akakusiyo nto elula lanxa sesiwabonile. Kulo msebenzi wokuwameza, liwamake, li-divert inasingena izimota, nxa kade kusemgwaqweni, izinto ezinjalo. So yebo sibhizi siphezu kwakho. Waphinda wathi yena bafakeleni i-infrastructure efananayo ama-vendors. I-infrastructure efunekayo ngibona ingathi i-shelter ukuba protector nxa ilanga lichisa, enxenye lama-lockers wokufihla impahla zabo nxa sebetshayisa ntambama. Lokhu kuyabe kuyi-capital investment efuna isikhathi ngoba okwalo nyaka besivele singakubhajetelanga. Angithi kwasokuphinda kuthiwe khona establish an affordable fees regime and payment methodologies. Lezi yizinto okufanele sizinegotiate lawo ama-vendors sivumelane. Sathina besingakaqedi ukwenza konke kolokho okuthiwe sikwenze nguminister. Yinkosi thina kuminister sicela isikhathi esokuthi sithini sikhangele udaba lolu silulungise kuhle.
Kodwa sesikhangela yona indawo ikhona yini?
Indawo kufanele siyithole. Kufanele siyidinge. Ngangithi inasingena amacebo aphumayo manengi. Abantu basedorobheni, for instance abathengisa imbhida basedorobheni. Kungani besedorobheni? Ama-markets asedorobheni. But ingxenye nxa kade singabasakunasingena kuma-Socha Avenue ngale, bebezalandela ama-markets beyengaphi khona ngale kumanasingena. So ngeminye imicabango ebuyayo, akusiyo nto esingayiqeda ngelanga elilodwa.
Indawo izayinelinani labantu.
Thina siza distributor lokho esilakho. ngabe sele bahabe besele kodwa thina sizazama ukuthi si distribute lokho kulakho asisho ukuthi sizabaqeda sibe nelise wonke umuntu ofuna ukuvenda uzathola indawo angiboni ukuthi kuyavuma kho lokho ngoba inasingeni indawo is physical iyaphela and it is limited
lo ngikansila Martin Moyo umeya wedolobha lakobulawayo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye World Justice Project ithi eZimbabwe yilo elihambela emuva kundaba zokulondoloza umthetho emazweni asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe inhlanganiso lengo lwesihlanu lapho eveze khona njalo ukuthi eBotswana yilo elinanza umthetho okwedlula amanye wonke amazwe ezansi e-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Simanda.
Ngibona ngani mina nxa sikhangele sokwenzakala eminyakeni elichumi edlulileyo kumgcekeke ukuthi ilizwe laseZimbabwe lingabe lingaphathi kuhle umthetho njalo umthetho ungaziwa kahle. Singakhangela kathesi ingxabangxoza lokuxabana okube khona ngemva kokuba uprosecutor general ekhulume into engekho lasemthethweni njalo embi kakhulu lanxa sikhangela nje ngohlobo lwabantu esintwini. Kuyatshengisa ukuthi umthetho usubanjwe kancane njalo kawusaphathwanga njengento eqakathekileyo kwele Zimbabwe.
Ungathi kuphazamisa njani ilizwe, kuphazamisa njani uZulu?
Uphazamisa izulu ngoba kusikhipha ubuntu njalo into yonke sokufanele siyenze elizweni sokufanele yenziwe ngendlela engaqondanga njalo yokuthi wena wazi ubani ule mali engakanani khonokho kwenza ukuthi uhulumende ngokwakhe angatholi izimali ezifanele zingene ngama-tax kumbe ama-fine izinto ezifanele zibe njalo acina uhulumende sethola kuyimadlala okuncane esibe kuwakha imigwaqo ukubhadala izisebenzi zakhe ukwakha izikolo lezi elifana lazenezo khonokho ukubanjwa komthetho ngendlela embi kwenza ukuthi ilizwe lalelisiya lisiye emuva ngoba singeke sikwazi lokuthi uhulumeni uzathola imali engakanani ngemva kwesikhathi sokungakanani ngoba sekusiya ngokuthi abasebenza khona bakwazi ukuquluza njani umnotho.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseBhilitane. Ugwalo lukaMnumzana Jonathan Maphenduka olwethulwe ngolwesine olwedluleyo kusihlwa soluqale njalo udaba lokuqunywa kwelinye ilizwe lapho isizwe sikamthwakazi sifuna ukuzimela sodwa. Abanye besithi kaliqunywe kodwa abanye besithi akuhlaliswane phansi kukhulunyiswane ukuthi ilizwe lingaphumelela njani izizalwane zonke zijabulile. UNothando Sibanda usimpha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo lolu oluthi The Rule by Conquest, The Struggle in Mthwakazi lulandisa imbali yesizwe samaNdebele lokuthi kungani kumele sehlukaniswe lezinye izigaba zeZimbabwe. Kulo mahluko wembono abanye ngabathi velele lilizwe lathi lithathwa ngabamhlophe lehlukene kungakho kwakumele lithi lalapho lithola uzibuse libiselwe kubanikazi. Umlobi uMaphenduka wayintathela izindaba elodumo uthi nxa kukhangelwa imbali yelizwe kuyakhanya ukuthi ukuqunywa kwelizwe yikho kodwa okungaletha ukuthula obeyisikhulumi ekwethulweni lolugwalo. UMnumzana Moses Mzila Ndlovu owake waba ngumphathi ntambo kuhulumende uthi ukuphathwa kwalumango ngohulumende okhona yikho okubangela ukuthi abantu bafise ukuthi ilizwe liqunywe. Imbali yalumango uthi yaveza mgceke ukuthi abantu baphathwa njengabantu bokuza abangela malungelo agcweleyo ezizalwane zakuleli. Uthi yena ilifa azalithiyela abantu bakhe ayisilo lenkomo kodwa ngelobuhlungu alukhu ebuthwele ngodaba lwegugura hundi obungasoze buphele udaba lolu luze lulungiswe.
Izitha zethu zibuya in many forms bantu bakithi. We have accepted being second class. Akubona dobi newspaper xa ibala ngomuntu omutsha ovelayo owapointiwe emsebenzini. Makorokoto congratulations amhlophe. No one will come and say, hayi, ngikuzwe umsizi ukuthi usuhawulile. Singaphuphi, singalongo nje siphuphe ukuthi kulo muntu ozasizwela ngaphambi ukuthi sizizwele.
ingcweti kwezokucubungula ezombusazwe umnumzana Tobias Kuzura uthi kumele kucatshangwe ukuthi abantu abakulumhlubulo abavela eMpumalanga bazasiwa ngapi, imisebenzi abayiphetheyo yenzwe ngobani, njalo ubudlelwano phakathi kwamazwe labo uqhutshwe njani.
Nxa ngikhayela lokho mina, into ezingabe zifuna ukuthi zikhangelelwe yikuthi uhulumende engabakhona esizweni esitsha. Yikwini okuyabe kudingakala uhulumende yenalo, njengoba abantu abaningi abakamthwakazi, izalwane zikamthwakazi, abaningi baseGoli, abanye baseBotswana, abaningi baphuma imisebenzi bengazange bebe lokuyifundela, abanye lokuqeda isikole bengazange beqede ngenxa yembali yelizwe evele ikhona, ukuncindezela abantu abakhala ngako, ungabi namathuba okuya esikole lokunye okutshiyashiyeneyo. Nxa ilizwe lingazimela, abantu abasemahhovisini beqotshwe, labo abaphendukayo bengenelisa na ukumisa umsebenzi wesizwe esitsha mbebasize beyenelisa.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Butler Tambo uthi ukuqunywa kwelizwe lanxa ezisuyisa izizathu akungeke kwalungisa udubo oluselizweni.
Okunye kokukhona ukukhonona yiye kuyazwakala okunye ngihamba liqiniso, kodwa mina ngithi kulokukhonona okunjalo asitholeni indlela ezingcono ezokwakha ngazo isizwe seMathebeleland.
Uhulumende wakuleli wemba phansi ethakula lizwe elizaqunywa, njalo ukhanya engakhwabithi ukwaba amandla okubusa kuzabelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje kulolu hlelo ngixoxa lo Christine Ndlovu ongomunye wabathengisa ezitaladeni koBulawayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Christine.
Yebo, ngiyathaba ukuba ehlelweni.
Uthini ngokwenzakalayo?
Indaba yokusuka emgwaqweni ayisijabulisi njalo ayisiphathi kakahle, ngoba sisemgwaqweni not by choice but kungenxa yokuthi elizweni lethu akulamisebenzi. Yikho ukuthi yenza ukuthi sitholakale singabathengisayo emgwaqweni ukubana sisize izimuli zethu.
Uphandela imuli enganani?
Ngihlala labantu ababili engibagcinileyo, njalo kumele oyedwa wakhona. Ngihlala logogo lomnawami. Umnawami iyafunda ePoli. Isizwe yasePoli iyabisa, njalo lerenti endlini lokudla imali ayiyeneli, akulamsebenzi.
Kule ndlela yini Christine lolu daba olungalungisiswa ngayo lani likhona ukuthola indawo zokuthengisela okusemthethweni?
Besifisa ukuthi kube njalo, kodwa iprocess yangikhona kukhanya inde kakhulu, ngoba njengoba sikhuluma kathesi kule 1975 abaku-waiting list abarejiste lo nyaka, lami ngingomunye wakhona ukuthi sifuna ama-license okuthengisela. Njalo sikhangela emuva abarejiste ngo-2013 abakabi nama-site okuthi bethengisele. So asikuzwisisi, njalo kuyasihlupha ukuthi u-1975 lalabo abasemuva sizazifika nini ukuthi sizithole lezo ndawo, njengoba le process yangikhona kukhanya ithatha isikhathi.
Uthini umansipala nxa likhuluma laye?
Sike sakhuluma laye, saba lomhlangano ngoMvulo esithulo. Wasiyazisa ukuthi yena wangena ekhundleni sokuba ngumeya wakoBulawayo. Sakhuluma lo meya uMoyo, wathi yena ungene wathola lokho kade kukhona, yena sesebenza ngendlela yakhe. Indlela ithole sekhona kakusebenzi, so angazi ukuthi kusibeka ngaphi. Nomunisipala wakoBulawayo sihlala singabagijimileyo sigijinyiswa ukuthi ngabe sezitendi, kodwa lezi tendi zangikhona asizitholi kalula nje, azitholakali. 1975 abakuyithingisi abameleleyo kuthi zaze sizithiwe nini, sesikhishile. Akuna na-proof uma siya-aplayela ama-license ukuthi sithole ama-sign. So akusikhathi kahle, asikuzwisisi lathi sinje, kuyasihlupha.
Wena uthengisela ngaphi kwakhona koBulawayo?
Ku-6 Avenue, ko-OK eGodini.
Iyahamba yini ibhizimusi khonapho?
ya ibhizimusi liyahamba kodwa uhlupho yikugijinyiswa ngoba sisakwazi ukuthi njengoba thina sithengisa okhangele ama-vendors okhangelwe ngohlupho lomgwaqweni ngumanisipala kumbe ngamapholisa ngoba amapholisa la engafika siyatshaywa siyathathelwa abamanisipala bengafika siyatshaywa siyathathelwa ukuthi sibekwazi ukuthi oyisi nguye osukhangela ngakho yikuphi sithengisa singababalekayo imali ikhona sibili kodwa kuthengiswa
ngezinye indlela liphila impilo kaMvundla selitshona lidlela evalweni
yaphila impilo kaMvundla ukuthi lokusetha usasethi konke ngoba ungazi ungasetha konke oluzayo nguwe bengabuya amapholisa ungabayeka ungahle ukubaleka bayakuthatha bayathatha isitafu sakho kumbuza ababhadala kumbuza abadiza osokuza kuhlupha ukuthi kusasa uzavukuye woda ngani uzakudlani uzabhadala ngani irenti
nxa libadiza libadiza ngemalini
babe funa ama-$5 ngeday
ngenyanga ngathi othola malini emsebenzini wakho
ngelanga ngiyakwanisa ukuphuma kusiya ngokuthi sihlutshwe kanganani ngoba kuyakwanisa ukuthi kwesinye isikhathi kufike umanisipala kuhlale njalo kufike kumbeni abe-city council kodwa nxa sokungasabanga njalo hhayi ngelanga ungakukwanisa ukuthengisa kumbe $15 kumbe $20 kodwa isiyo mali yokuthi ungayithengisa ukuthi $20 ithenge bayi-31 ngoba kwezinye inyanga kubinjalo uzaba le mali ozabe usuka uyikhipha
kuyini kahle kahle okuthengisayo
ngamatamatisi ama-onyeni lamagwili
mazibani Christine ongathanda ukuwatshiyela uhulumende kanye lo manisipala wakobulawayo
kumanisipala wakobulawayo bengifisa ukuthi ngabe engakasisusi emgwaqweni ya-create ama-more venue sites okokuthi lakha njengama-vendors yenelise ukuthi sithole indawo yokuthengisela njalo sesiyazisa ukuthi nxa kusibe lohlupho siqonda kubani asikhulumisani leze-HRP sikhulumisana labo abemunicipala ngoba yibe sikwaziyo ukuthi yibo abacreate ama-vending sites okuthi sithengisele yibe sibhadala kibo ama-licenses kulabo abalama-license njalo kuhulumende siyamazisa ukuthi sithe sisiya kukhetho ole-3 or 4 ezibek zapromiswa i-1 million jobs yanamhla lokho siyilindile asikayiboni sitholakala sisemgwaqweni siyathengisa siyimvundla sithengisa sibaleka kungenxa yokuswelakala kwemisebenzi hatsho ukuthi yikuthanda abantwana bezimbabwe sifundile kakhulu kodwa imisebenzi kayikho
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mandlovu siyabonga
lami ngibonile ba
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomunye wabathengisa ezitaladeni zakobulawayo uChristine Ndlovu asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale
kobulawayo lichasisa imizamo eliyenzayo ukugcwalisa uluhlu lwezikhalazo zikahulumende lingakasusi abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni ugwalo lukamnumzana Jonathan Maphenduka olusanda ukwethulwa soluqale njalo udaba lokuqunywa kwelizwe lapho isizwe sikamthakwazi esifuna ukuzimela sodwa abanye bewusekela lombono kodwa abanye bewusola hayi ke siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.